Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo omhlaka 7 Mpandula 2024 ngudabo kancube. Endabeni zethu namhlanje, abaphikisayo eZimbabwe bathi ukukhahlanyezwa kwabo kuveza ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wesaba uZulu. Abanye abesifazane eZimbabwe bathi basebenzisa imithi yesintu kwenqabela imikhuhlane etshiyeneyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abaphikisayo eZimbabwe bathi ukukhahlanyezwa kwabo kuveza ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wesaba uZulu. Bathi uhulumende kaMnangagwa wephula ilungelo luntu ukwedlula okwakusenziwa ngwaye ngumongameli umuyi uRobert Mugabe owasuswa esikhundleni libutho ngomnyaka ka-2017. Kulabaphikisayo abavalelwe eRemand Prison October befuna ukutshengisela ngesikhathi uqhutshwa umhlangano weSADC Summit eHarare. Kulabanye njalo bathi uhulumende bathwalise nzima kulezi nsuku loba umhlangano lo sowaqhutshwa eZimbabwe. Ukuhlaziya udaba lolu Gibbs Dube weStudio 7 uxoxele uMnumzana Nhlanhla Moses Ncube onobhalajikelelo wenhlanganiso yeFreedom Alliance.
Kutshengisa ukuthi uhulumende okhona asiyo hulumende wabantu, uhulumende oyisitha sabantu futhi owesaba uZulu, ngoba esazi ukuthi uZulu akamvotelanga. Kuzanywa ukuthi kwethuswe abantu bahlalele evalweni ukwenzela ukuthi bangabuzi lutho. Njengoba kunje ukhunywa labo Thethi Thembo nalabo, kufune ukuthi abantu bahlale besevalweni. Yikho lapho kulohlupho khona khonapho. Njalo khonokho bese kugcwalisela ukuthi ukukhitshwa kukaMgabe kuthiwa sokulungiswa izinto kwakungamanga. Njengoba abaningi savela satsho ukuthi lapha kunuka santungwana la.
Ye, kodwa kuzaqhubeka kusenzakala konke lokhu abantu bebukele nje. Khonya kulanto vela kubangayenza. Kunjalo.
Kodwa abantu mbona ngathi bangavaleleka embodleleni kuzadubuka njengekhokhokhola, kulalapho kuzafika khona okuyinto okwakwakhona. Angithi uMgabe ubekwenza okuyinto khonokho kwafika lapho kumlahla khona. Akaze kwenzakale loba kukumbali ukuthi kuthiwa abantu ngabenza so kuzaphetha kukuhle kunjalo. OSmith bakwenza abakho, oMgabe bakwenza kabakho. Yiyo into eza kwenzakala ukuthi abantu kuzagcina lapho kuyabila khona kwimbiza kwakhona. Kungavila isidikiselo kuzasiphosa khatshana.
Ye, kodwa kuyangizana abanye vele kungani sebegadile ngakho konke lokhu.
Vele kukho kuyenzakala kustruggle babuDube ukuthi abantu bazakhathala kwesinye isikhathi kuvuke umfula njengenhlathu. Ukukhathala kwabo khona lokhu kutsho ukuthi inqabe lapho kunywa khona kuzabe sokulamandla aphindiweyo. Mina nxa ngukhaya lokhu into kwakhona, ngoba angeke umuntu azenzele santando kuze kube ntolontolo. Engashiyo uNkulunkulu akwenzakali khona.
UMnumzana Nhlanhla Moses Ncube ngunobhala jikelelo wenhlanganiso yeFreedom Alliance ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Sixoxe njalo loMnumzana Kudamunsaka okubandla leZANU PF lakwinhlanganiso yeForever Associates Zimbabwe.
Abantu bayabotshwa baba bonke lapha oyakhona. Ngikhuluma nje kulabantu athwa babotshiwe, bebotshelwa nje kunoku kwephula umthetho we-Criminalification Act lapha eZimbabwe. Kutshengisela ukuthi umuntu akayenzi santando, umbuso umele ulondolozwe, akula umuntu ophezu komthetho. Nga ukhumbula kuhle, ungakhumbula ukubana eBritain silomunye umZimbabweni owabotshwa njalo esenza into efana nayo kuma social media khonapha, wabotshwa khonale ebotshwa eBritain umZimbabweni. So lapha la kweZimbabwe umuntu engephela umthetho ukuthi uhamba kuma social media uhlanza ukukhuluma santando ikakhulu mayelana ngelizwe lakho uyabotshwa njalo kumele futhi abantu bekhumbule ukubana kule cyber act eyafakwayo yokubana even ungaze uthethise omunye uma social media uyakwanisa laye ukukubophisa what more laba abafika besenza ubugelekecele bugebenga kuma social media phezu kwelizwe
kodwa ke baba Msatha kulabanye phela abathi uhulumende wesaba abantu bathi uhulumende wazangavotelwe vele yikho kesaba ukuthi abantu bangamenzela okunye ayisikho khonokho
Aye abona laba bantu abantu abaphuphayo abayalelwa umuntu ocabangayo akasoze ethi uhulumende kavotela ngoba even bona abe opposition triple C sebevuma ukuthi hayi wawina uhulumende so uqala ukuthi uvume into ekhona esegcekeni usuhamba kuhle okwesibili uhulumende uyesabani uhulumende ukhona ukubana ilondoloze ilizwe akesabi muntu mele enze into ekhona engaqalisa ukekela ukubopha abantu siyabale chaos elizweni akusela rule of law so akayesabi uyenza okumele kwenze yikho kulamajele yikho kulamacourt yikho kulamapolice
umnumzana kudam nsaka ukubandla lezanu pf la kwinhlanganiso ye forever associates zimbabwe ubexoxa lo Gibbs Dubois studio 7 srr Kweze emaphandleni abanye abesifazana eZimbabwe bathi basebenzisa imithi yesintu kwenqabela imikhuhlane etshiyeneyo kodwa ingcwethi zempila kahle zithi kumele basebenzise imithi le ngonanzelelo kubika uNokuthaba Dlamini
Abesifazane laba bathi izihlahla zesintu ziyabaphathisa ukwelapha imikhuhlane evame ukuhlasela omama ikakhulu kwabahlutshwa izinye sixoxe lonkosikazi Hlengiwe Sibanda esimfice egebha impande zesihlahla okuthiwa ngumthwente esigabeni seChimbombo wona athi usuphathise abanengi ukwehlisa ubuhlungu
isihlahla esisiyasiza kobomama ezibelethweni siyelapha siphinde futhi amahlamvu angkhona ayachiswa efake esilondeni labantwana balama ringworms lawo uyachiswa ufa uthathe uhlanze levasini ubumgcobo
Unkosikazi Sibanda uthi sekulibanga nje beziphilisa ngalumthwente beyisigaba sesiphathise labanye abaphandle uthi umthwente lo usiphathise omunye wesifazane obephethwe isibeletho osekwehlula kweleZambia lakobulawayo uthi izihlahla leziyizo abakhuliswe ngazo
izihlahla lezesintu ukuthi bazisebenzise ziyasebenza emzimbeni womuntu ziyaphindezela amandla okubana isifo lesi sona ukwaso nxa sibuya ngephawu Nxa enatha izihlahla lezi kuyayehla ubuhlungu bangkhona
Sibuye njalo saxoxisana lonkosikazi Anna Maseko ugogo laye obeyingxenye yamakhosikazi la abegebha isihlahla uthi kulusizi indlela isintu esesiphathwa ngaso
Kanti kade sabantu abasakuthandi sebegijima ngokuthi ngamachurch kodwa izihlahla zesintu ezakudala zayizisebenza sibili ukubophe sila uzubona ukuthi nga wawuthi phela mawuhlezi so engcema ungumuntu lwana kula uyabona amanzi akhona abebhelesa wena ukuthatha usidini kanti isinye sakho ngaphakathi siyabe sinjani silomkhuhlane
eqeda unkosikazi Sibanda umgame ngokwengeza ukuphathisa obaba
umchitazulu uyagebha impande zangkhona uzifake emanzini ingwazifake emanzini suzabe uzinatha lazo ungakali especially kwabobaba abanye abavaleke ukuchema angabe vuke ekusene nathe engakadli lutho uyazizwa nje kumthuma ukuthi kacheme masinyani ngokuphela kokuphela ngesihlahla senesesomchitazulu
unkosikazi Olitha Ncube wesigabeni secholocho ngaphansi kwenduna omagama uthi bona njengabomama basebenzisa isihlahla somganu ukubopha ngaphansi kanye lezinye ezibalela omachisa
izibhedlela zikhatshana ande kuyadula le mali sabe singela mali so siyande ukukwenza thina siyande ukuxoza umganu sisebenziselwa kwesintu siyawu uyasihlalela ende uyasibopha isibeletho ngaphansi.
Imizamo yokuxoxa labezempila kahle bakuleli yehlule ngoba besithi abalalazi olujulileyo ngemithi yesintu. Udokotela ohola isigaba sewange unkosikazi Fungayi Musinami uthe isintu sinzima ukusiphawula ngoba inkolo zabantu zehlukene.
People's traditional beliefs
angiyeke ngiphawule ngoba izihlahla zesintu zikhona emthethweni njalo zivunyelwe ukusebenza. Thina kasilawo amandla okuphawula ngokusetshenziswa kwazo.
Imithi yesintu elaphayo yabekwa kusisekelo sombuso ngomnyaka ka-1981 ngaphansi kweziqondiso zomthetho owe Traditional Medical Practitioners Act. Nyakenye ikomiti yezempila kahle eParliamente yethula ukuba abantu abafika amachumi ayisichiyagalombili ekhulwini 80% baya kubosiyazi bedinga ukwelatshwa ngesintu. Inengi kweleZimbabwe selidanela kiso isintu ngesizathu sokusweleka kwe mithi ingcwethi ezelaphayo ukuswela imali kanye lomango wokufinyelela ezibhedlela. Sixoxe njalo lomnumzana Itai Rusike olilihlo lezempila kahle elizweni kunhlanganiso ye Community Working Group on Health. Yena wasiphendule ngokulotshiweyo esithi sekuyisikhathi ingcwethi zesintu labalapha ezibhedlela besebenzisa iscience bebuthanise amakhanda kwenziwe uphenyo ngamandla lokukhanga ngemithi yesintu. Uthi uphenyo lolo luzaphathisa ukuba uZulu azi inani langakunatha idosage, inani lamahlandla, ibizo lesihlahla lokunye. Ngimele iStudio 7 ngisewange eChimbombo ngingunokuthaba Dlamini.
Okwamanje ke ngidedele usithandekile emhlanga kancane esipha eziphathelane labesifazane.
Lamhlanje weziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Patricia Chabalala, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Sicubungula ukusilela kwamandla amagetsi lamanzi.
KoBulawayo kunzima kakhulu, asilamanzi, asilamagetsi. Kuthiwa lapha emadamini akusela manzi. Siyamangala ukuthi kathi khona vele indaba kungakhiwa amadamu aqondane loBulawayo. Sithwele nzima ngamanzi, ngiqinisile sihlezi sikhuqa, asikwazi ukuthi senzeni. Sokugejagejiwa izibhorane yonke indawo, kodwa kuyasilela ngoba awakho la manzi, awabuyi ngesikhathi abantu bewafuna. Siyahawula. Sithathe khathesi sithatha phosa amalanga ayisikhombisa ukuthi sithole amanzi ngoba kawakho. Kunzima, sibili abantu baphila ngeziborane, besiya lezibhoraneni besiyale bedinga, bahamba bedinga abantu amanzi. Njalo okubuhlungu ukuthi sesizawathenga, sesiyawathengiselwa. Kambe thina ogogo abangaka sizathenga ngani amanzi wona lawo? Ngoba qiniso lomnotho welizwe lethu awumanga kuhle, awumanga kuhle. Ngoba sika imali yakhona siyadubeka, siyahawula, asilalutho. Kunzima, kuzaba nzima kakhulu ebantwini abaningi kumalokishi angapha, omakhokhobo mabuthweni konke kusiyakhonale. Asilamgodi, abangale esilungwini balemgodi bangcono, thina kasilamgodi. Siphila ngayona limgodi kabhuzeni ngoba kuzaba ibuchapa bodwa, ama-toilet kasoze ageziswe, akusoze kunasi ngokuflashwe. Kuzaba nzima kakhulu umkhuhlane, kuzaba lemikhuhlane ezavela eminingi ezaba misha futhi esingayaziyo.
Isimo samagetsi ke
emagetsini lapha hayi kuzima, kubuhlungu kakhulu ngoba vele ungathenga nje amagetsi e-$10 uyaqeda inyanga uziweqele kudla ngoba lihlezi nje qhu. Sekwabangela ezinye indawo zithile, impahla zatsha, inhlahla kakufanga abantu kwezinye izindawo ngendaba yamagetsi onalawo angekho. Hhayi, amagetsi asithwali senzima kakhulu, akulanto futhi esingayenza, singaze sikhulume. Vele kakulamuntu onakayo ngakho lokhu. Ngiyamangala ukuthi hhayi benga sezwe ngani ukukhulunywa ukuthi azathengiswa. Kambe ungathengisa, ukhuluma ukuthi uzathengisa abantu abakho besweli, amagetsi sho hayi phose vele siwathola kwemizuzu emncane njengathi empophoma vele kunje nje akuna gets iyazibuye phakathi kobusuku ikho sesivuka khona kwithi kuthi sicharge amafoni sizaba lokuthi sicharge khona okungamalayithi kwethu osokukhona okuyikho kusinceda kunzima ngamagetsi kakhulu kuthwalise nzima izinto ziyonakala ziyacha kule minye imizithize enzileyo ukuthi ichile ngendaba zamagetsi ona lawo balahlekelwa kwalahlekelwa iproperty yalahleka yonke abantu basana bengala lutho sebe sokuchila thina singalawo vele singawabona wonke umuntu phakathi kobunzima ngamagetsi kuhle laba abalezinto zabo thina asilalutho singoba sihawulela ngapha siphonga ukukhangela nje sithula awasekhwasekhambile njengakhathe singihlezi so awakho unyama kuthejuya aswela lokuthi uphume uqondaka okuzabangela lokuthi abantu bachaywe nxa behamba lapha bevele emsebenzini kumbe bevela kwezindawo ngoba idorobho lonke liyabe limnyama siphakathi kobunzima ngamagetsi.
Leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Patricia Chabalala, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Uhulumende uthi uyalulungisa udaba lokusilela kwamandla amagesi ngokulungisa isitishi sewange thermal power station, ikakhulu ugatsha luka unit 8. Ngakwelinye icele uthi izesa ilobelane izivumelwano lenkampani yeChina emhlanganweni obuqhubeka kulelo lizwe lamazwe akuzwekazi leAfrika. Ikhansili yakoBulawayo yona ithi ilemizamo ngohlupho lwamanzi kodwa ithemba uhulumende uzakwamukela isicelo sokuthi amemezele leli dolobho njengendawo edinga amanzi ngokuphuthuma ukuze kutholakale usizo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu uSithandekile Mhlanga, siye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba esiluphiwa nguNtungameli Nkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Namhlanje sisebuvi esigabeni selukona enyakatho yeMandebeleni, lapho okulojaha oleminyaka elithumi lasikhombisa olunyiswe ngezinja ngamapholisa walimala kakubi. USabelo Duve uthi wayesihlalele emavinkilini ngeviki ephelileyo, lapho okwaqhamuka khona amapholisa anikela abantu ngezinja ngaphandle kwesizathu. USabelo utshele inkundla yesayithi ukuthi wawuhlaba wawulawula umkhosi, kodwa amapholisa amphendula esithi yekela zikulume mbijana. Amagqwetha athi lokhu yikwephula amalungelo oluntu okusobala, ngokunjalo umdeni kaSabelo kumele ubophise amapholisa ukuze ahlawulwe. Sixoxa lomunye walawa magqwetha umnumzana Pardon Tafumaneyi. Ngiyakwamukela kuhlelo qwetha.
Ngiyabonga Mthungameli Nkomo, ngiyabonga balaleli.
Ulubona njani lolu daba?
Udaba lukaSabelo lungiphathe kabuhlungu ukubona umntwana omncane elunyiswa yizinja. Ngikhayela nje i-account yakhe ngokuzikhulumela yena ukuthi kuhambe njani. Utshengisa nje i-abuse e-power and authority yamapholisa ukusasazela yini. Indaba leyi kumele ihlolisiswe, amabhalawa abuzisiswe ukuthi kanti vele izinja lezi zibe zidingani khona lapho bazisasazela abantu kube sokutheni. Moso umntwana omncane ole 17 years alunywe izinja bekhangile belokho behleka ayinto eluhlazo kakhulu. It's a criminal offense kahle kahle nxa siyikhayela.
Khona kusemthethweni yini ukuthi amapholisa alumise abantu ngezinja kungakhathalekile ukuthi bala macala kumbe kabalawo?
kuqakathekile ukuthi sibe le context yokuthi siphendule umbuzo njengawona lo, because amapolice abale dog unit balama biza bale riot unit esebenzisa ama baton sticks lama tear gas ukuthi nxa kulendawo ezokuthi kulebe le riot kumbe kwathini kwathini bezama ukuyuza abayithi minimum force, bayahamba lezinto zinezo bezama ukukontrola uZulu, bezama labo ukuthi be maintain peace and order. This is why ngisithi i-context yokuthi izinja lezi zihambe njani e-Kenilworth ziqhakathekile ukuthi abantu bezwisise ukuthi izinja lezi zisasazelwe njani ebantwini, because it does look like uSabelo ube ngomunye wama victims abalunyiswe izinja. Angeke ngathi umthetho uthi khona kumele belumise abantu, but nxa kuyukuthi bayazama ukuthi becontrole kungaba kuyi-riot or kule imvikela kumbe kuyini okwenzakalayo, amapolisa ayahamba belezinto zinezo amabhiza kumbe izinja i-right gear. So ngizama ukuthi lapha without context eyokuthi khona kube kuhamba njani e-Kenilworth ukuze i-dog unit izihambe khona ngale, kuyini kade uhamba endaweni. But in a nutshell, angeke ngathi amapolisa baba le-dog unit yokuthi balumise abantu. No, no, that's not correct. I-dog unit liana is there for purposes of controlling mobs and using minimum force, not ukuthi khona bahamba lezinja belumise abantu. But looking at it from an overview without the context, yinto engani yangikhathaza ukuthi angila the other side emapholiseni ukuthi kanti kube kwenzakalani e-Kenilworth lapha amapholisa la ezehambe lezinja khona ngale, because it's not an easy thing. Ungabona i-dog unit isihambe endaweni.
Sesibonile kanengi amapholisa ehlukuluza abantu ngendlela ezichiyeneyo, abanye babo becine bewabophisa enkantolo bedinga ukuhlawulwa bencediswa ngamagqwetha. Imuli kaSabelo iyenelisa yini ukwenza okufanayo?
Ye, kuqakathekile ukuthi imuli idinge amagqwetha awe human rights. Ngikhola bakhona labana abangabhadalwayo befinyelele kibo bekhulumisane labo, because amagqwetha lawo bazathatha ukuthi bebekwazi ukuthi emapholiseni from the side of the story amapholisa kuhambe njani. It's very possible ukuthi kube le negligence emapholiseni yokusasazela izinja. I-context lanade ngikhuluma ngayo ibe khona, kwazakala ukuthi khona kuhambe njani endaweni, so that nxa kuyukuthi khona into leyi iyenziwe phandle komthetho, balalo ilungelo lokuthi hayi bethathe inyathelo elokuthi besuwe Minister of Home Affairs lama damages. Ngithembala nje ngisiza ukuthi amapolice have not been very cooperative in terms of medical report, that kind of action siyayikhondema. Amapolice kumele bencedise imuli, kungabi ngazani sebe cover sebevalavala. As you know, umuntu angalunywa kumbe angashaywa ipolice report iyafunakala. We implore amapolice ukuthi they need to cooperate as quickly as they can. Amabhites inja, they are very dangerous. So yes, they can pursue illegal remedy from the courts. Again, having looked at the context, ama lawyers on the ground bayakwanisa ukuthi bebone ilungelo elingathathwa ukuthi bencediswe ngama lawyers, and also to get treatment and the damages and also any costs ezabe zikhona uhamba. Ngizwa they are moving between Nyathi lakuBulawayo, all those traveling costs, pain and injury, konke lokho izinto ezingathi ngama damages bayakwanisa ukuthi bephiwe bebhadalwe ngemva kokuhlolisisa ukuthi kuhambe njani.
Siyabonga Gqwetha, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Ngiyabonga Nkomo, thank you Studio 7 for having me today. Libelelanga lihle, thank you very much.
Lapho besixoxa leGqwetha elilwela amalungelo oluntu, umnumzana Pardon Tapfumaneyi. Uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Sehlulekile ukuxhumana lesikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi. Thiyani indlebe njalo kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Amalapumalenda, awushele baba, amalapumalenda.
Siyabonga ntungameli Nkomo ungadinwa lakusasa.
Zimbabwe.
Kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba lentokazi yakongwenya uShailet ocula umdumo wamapiano. UShailet ungumculi osacathulayo odabuka ePlumtree kodwa uhlabela eKweleBotswana. Lapha uphethe isingu yakhe entsha elesihloko esithi Sabela kungxoxo ayenzelwe ntungameli Nkomo weStudio 7.
Zonke ezihlukeneyo ibizo nguShailet Ngwenya ngiphuma kwezimnyama komqeguli emculweni bengisaqala ngihlabela amapiano. Isihloko sengoma sithi Mama Sabela kunini ngilimemeza ungabalisi ngenhliziyo konke kuzofika.
Ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abangathanda ukuxhumana lami ngitholakala ku 7782-2302 lapha engitholakala khona ngokuhlala ngiseBotswana.
Abalandeli ubatshiyela wapha manje?
Ngiyabonga ukungilalela. Into engayitsho yokuthi bengicela lingisapote and angiphelela la, ngiyaqhubeka ngezomculo.
Thank you.
Siyabonga Ntungameli Nkomo ngokusipha uhlelo abaculi bethu. Luyaza olunye uhlelo ngeviki ezayo. Singeke hlukani ke sikhangele ebezikhokhela abaphikisa eZimbabwe bathi ukukhahlanyezwa kwabo kuveza ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wesaba uZulu. Abanye abesifazana eZimbabwe bathi basebenzisa imithi yesintu ukwenqabela imikhuhlane etshiyeneyo. Olivalelisayo Mutaba Kancube abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.